Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngike ngithathe leli thuba ngibonge uThalono Gawande obesipha indaba zethu ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-7 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki.
Isikhathi kuyafana ukuthi kuzokwenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho, but nje kulwiswa abantu befuna khona khonokho ukuthi umuntu angcoliswe.
Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ibeletha kudala inkulumo.
Ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke le mibuzo esilayo sike siyiqondise kuyiwe ubaba uMnangagwa njengomongameli waseZimbabwe, ukuthi yena nxa efika emasontweni layo ethola abantwana abangaka abeqhuba izisu bekhulelwe bekhuleliswa ngoba babadala kangaka, ufika thini yena njengomongameli welizwe?
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalemitshado yamanga eyokudinga amaphepha sebedudulwa.
Mbona ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbona ngathi special abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamaphemits.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo yiCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC imethesa icala lokungethembeki. Igqwetha elimelayo uMnumzana Gibb Momu Viringi utshele Studio 7 ukuthi uMnumzana Dlamini uzalala esitokisini seWange njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba waleyo ndawo lamuhla. Eminye imbiko ithi iZAC inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani weCouncil yeVictoria Falls uMnumzana Ronnie Dube, njalo bayalwisana loMnumzana Dlamini okubandla leMDCT. UMnumzana Witness Dube isikhulumelise MDCT utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleVictoria Falls abangamalungisi ukuthi hhayi ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lo lwazi olugcweleyo ukuthi wethethwa macala bani, uvela ngaphi, kumbe awasuke kwathini. Kodwa ilazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebanjeni, kanti njalo silengatsha osecretary for local government, secretary general, njingatsha ezeneleyo ezizabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva kokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqhakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa wabonakala ubufakazi balokho akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu ubaba umeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uzakwenza umsebenzi wakhe nxa kuleli solo thile ezikhona, lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe iZAC yona le kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki, lokho esidala ukubona kuBozani PF nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo, asilakho nje esikwethesa sedolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo ngoba simele sikunanzelele njalo kuthi ngako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokho ukuthi umuntu angcolise.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ebhikitha ibeletha sokudale imibuzo yokuthi kanti kungani abokholo lolu bengabotshwa ngokwendisa abantwana abancinyane kakhulu. Unokutenda kwaRamba odabuka eNorton ubikwa wayekhulelwe ngesisu sikamakhelwane wasemthatha kodwa waphinda wabaleka ngemva kwalokhu. Kodwa ngoba abukholo besipostoli kabasiwa esibhedlela lanxa ubengezwa kuhle, ugcine ebhubha. Unokutenda ngontombazana wesithathu oleminyaka ephansi kwethumi lanhlanu obhubhe ngenxa yokukhulelwa engasiwanga esibhedlela. Abukholo lwesipostoli abavunyelwa ukuya esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Awokuqala umntana lowo mncane ukuthi akusomuntu obhekelele ukuthi ngabe usethwa ubelethe umntwana esuke lapho engabelethiswa lasesibhedlela abelethele khona lemakhaya lemasontweni abo labo abelethiselwa khona agcina umntwana esesichiye emhlabeni okuwukuthi ngani bamsile esibhedlela mhlawumbe ngani kusinde umphefumulo wakhe. Kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi masikhangele abantwana abangamantombazana abasichiyayo la bebeletha bebancane kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ngiswele lamazwi ukuthi ngiyibabaze njani into engaka.
Siyabona ukubana asikho kwakuqala lokho kusenzakala, sesike sakubona kuphuma emaphephandabeni. Kodwa ke ngokubona kwakho kungakubhahile yini kokuthi okunye engxenye akuphumi ezindabeni lapha?
Le nto sonto yokuqala isenzakala kuhleli kusenzakala njalo okuphuma emaphepheni kulutshwane esikuzwayo lezindabeni kulutshwane. Ungabona sokuze kuphuma kusuke isehlakalo sakhona sesike sababanga lo mphumela wokuthi omunye walabo bantwana asithiye njengalokho okwenzakaleyo. And ngiyakholela ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakwaziyo njalo ukuthi nxa kungayethole amaqhinga okuthi ake kubhekisise ukuthi kuyini okwenzakalayo emasontweni lawa okwenza sibona abantwana bezithwala bebancane kangaka bephinde bebelethiswa bengayithwa lasezibhedlela begcine besichiye emhlabeni. Kumnyaka ophelileyo futhi sike saba lengxoxo efanayo futhi nalaba abantwana bona laba abazithwalayo emasontweni lawa abathathwa ngabantu abadala bakhulelise suke lapho umntwana abelethele esontweni khona ngale bebengomama babantwana bengabantwana. Ziningi ezenzakalayo esingaziboniyo njalo siyafisa ukuthi ngani kule ndlela yokuthi ke kungene emasontweni lawa kudingisise ukuthi kanti umthetho bani wesonto lowo owenza abantwana bebengabomama bebancane kangaka. Obaba laba kwenzayo bona ngokumntwana le 15 years simaze engaphansi kweminyaka le evunyelweyo ngi 18 years. So obaba laba bona abakwenzayo abenza abantwana laba omama kuthiwani ngabo? Kusho ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakuboniyo. Ngabona sokuphuma emaphephandabeni lasemsakazweni ukuthi sokuze kwaba nomunye osichiyayo. Kodwa abangasichiyo bangaka ababele ekhaya abalama 14 years abalama 15 years abalabantwana asebengomama ngenxa yobaba laba abasonta lapho lapha emasontweni abo.
Kungakubangelwa yini ikhona okokuthi umongameli emasontweni Mnangagwa laye usonta isonto yonale?
Lokho kokuthi umongameli welizwe laseZimbabwe sike simbone siyafika kulawa masonto okugilwa khona imikhuba engaka. Vele kuyasimangalisa ukuthi kugcina kusithiya lembuzo ukuthi umongameli maye siya khona yena njengomongameli welizwe akawukhuzi ngani umhlola ongaka oyenzeka emasontweni laye simbone evakatshele khona yena. Futhi kusinika senza sisale silembuzo ukuthi owenza ukuthi obaba laba benza lemikhuba bengabotshwa akusikho yini ukuthi ngoba president useduzani labo useduzani lesonto labo mhlamba upresident njengoba la mhlamba kubulilunga lalawo masonto ukuthi uvumelana nawo lo mkhubo omubi kangaka esiwubona usenzeke emasontweni la esimbona ibonakala khona esiyakhonza khona vele kusithiya sinembuzo kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke le mbuzo esilaye sike siqondise kuyiwe ubaba umnankagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa efika emasontweni layo thola abantwana bangaka bengabomama bemizi abantwana bangaka beqhuba izisu bekhulele bekhuleliswa ngobaba abadala kangaka ufika thini yena njengomongameli welizwe ilizwe elilomthetho wokuthi umntwana oseminyakeni ngaphansi kangaka akavunyelwa lokuthi ukuthi ngabe uhlangana ngokocansi labo baba abadala kangaka uthini ngakho yena njengomongameli siyazibuza lokho yimbuzo futhi esifisa ukuthi ngani phakathi kwesikhathi sake siyibhekise kuye njengomongameli ukuthi maye fika lapho ufika thini uyabuka yini umhlolo ongaka lobo uyawukhuza
lo ke ngunkosazana Victrice Mathuthu olwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula imitshado lamapasipoti okwenziwe ngokungekho emthethweni yilabo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye ke abatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathane. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique.
Umnumzana Motsoaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lamafingerprint omuntu sebethatha lo mfanekiso ebhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye. Umtsoaledi uthi phansi kwalomkhankaso sebehlolisisa amapassport amanga aphosa afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecabange njalo kwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lule mfanekiso lamafingerprints abathetheneyo laba. Isizalo seZimbabwe umnumzana Gretman uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lamapasipoti izathinta kakhulu izalwane zeZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono ngathi isimo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila ngoba ma wayekhuluma kuqala ngicwane mhlawumbe awuyazikhulumela kodwa sengiyeza ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni ispecial thinani baseZimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zenezasesouth Africa la ngezinye indlela mhlawumbe singazaziyo kodwa end of the day mhlawumbe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzi lapha eSouth Africa unomsebenzi unezimali emabhenki mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi ispecial abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamapermits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwamapemiti kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa amapemiti ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngohlangula umnyaka ozayo bazinkulungwane zesithupha abeZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngongekho emthethweni abazilethayo basebethatha amapemiti ezep. Iningi lalaba abalamapemiti la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye amapemiti ithi kusethi ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngomhlangula ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakampani luhlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilayo yini imvumo yokuba selizweni ngakolunye uhlangothi amaqembu achiyeneyo ezizalwanza kwele South Africa kugoqela la mabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso echiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Minisitulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngothuso Khumalo.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Chronicle lilodaba lokuthi isibhedlela sakuqala esingayisiso sikahulumende edolobheni lePlumtree sesivuliwe. Lesi sibhedlela esiphansi kwenhlanganiso yeBulawayo Medical Group siza kuba labodokotela abathathu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende weZambia uzaphathisa eZimbabwe ngomumbu ongamathani azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele neWhatsApp.
Yes, Studio 7, ninjani South Bethu, ninjani bonke abaphila abantu. Ama audio ngabona efika 10 ungazange ufunde ivine yi-1 uhlala usenda. Hawu madoda, asazi ukuthi azi sezifundeni nawethu, asazi. Hayi, bekhalaza nje akhonoko ndoda le, hayi iyakhuluma le wezaphu umsongelo, hayi uyakhuluma. Umbuzile phela ulozini, ubuzele owezanu lo, ha ugawule wakhona lo, ha umbuzi wacitshelwa. Umbuzi wacitshelwa, indoda yacitshelwa, asuke lapho ngashona khona. Hayi siyabonga, hayi siyabonga mawoti, uyakubona sephongeuqina nje kuphela, kodwa uyakubona ukuthi hayi into ezizwa izanu izimbi kakhulu. Then kuzozala amadoda lawo loze nawe, kuzoza indaba yewangi. Indaba yewangi le uthi abaqhatshana kubuya amashona eHarare, le into esizilwa siMRP, into esizilwa kakhulu kakhulu. Kubuhlungu ukuthi abantu bendawo belambe bezilingoqo zomlomo ukuze abantu bakhona le Harare. Please, ayikho right le nto leyo, umuntu ebuya endaweni yakho efike bethole umsebenzi labantu bendawo bengayidola, ayikho le nto leyo.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngincube lapha eThekwini. Ngiyalithanda lonke, ngithanda lonke ngenxa yokuthi lisinikeza izindaba zelizwe lakithi zinjalo ziphelele. Siyalibonga, siyalithanda. Kanti izanu yaphikelela ukuthi yena abanikeza abanye ichance, sike sibone ukuthi ilizwe lakithi liyaphi. Sisithwele nzima, sigcwele emazweni, sigcwele emazweni ngenxa yezanu. Ngithe bantwini bakithi, asihambeni siyevota, asivoteni next year. UNkulunkulu uzosikhokhelela, sikhipheni amasela la asezikhundleni angafuni ukuphuma, besidla izimali, begcina izimali ezindlela. Sihambeni siyevota maZimbabweni amahle, sikhipheni amasela la. Ngiyabonga, Studio 7.
Ngiyalibingelela abalaleli bomsakazo weStudio 7 kanye lani basakazi. Ngizalana nami ndingiye ngiphendule leli khehla, ikhehla lasetsholotsholo leli bizwa ngokuthi ngugawule. Yazi gawule vele ngabe ngiyakubona nje, ngabe ngingungcwebe indlebe lezi, ngungcwebe mpela ukuthi indlebe zakho zizwe kahle. Ngifuna ukuphendula nje endabeni yakho le yokugxeka umafa Magalela Sibanda lo. Indoda leyani ibeka iqiniso njengokuba yikho elikwenzayo labantu bezanu PF. Ende wena vele ulokhu unokuncindezela abantu, abantu bemandebeleni ubancindezela, ufuna balandele amanga lawe elivele lakhula ngawo nje kuze kufike iminyaka edlule. Ama-sanctions lawa akhona yini elizidingela wona? Mali funta ama-sanctions ukubonta ama-sanctions abuya kanjani? Yekani ukushaya abantu, liyeke ukubopha abantu mahlala, abantu abangelamacala. Ojobo sikhala labo sithola bala macala labagawuli. Kodwa lina liyabelokhu lisenza nje into ezingekhoyo, liyabopha abantu, lincindezela abantu, litshontsha, lingamasela likhonapho liyantshontsha. Yiwuntshontsha straight lokho elikwenzayo, kuningi esikubonayo likwenza. Lalo bathi ngibani lo uminister weJulayi oyolo lingamasela nje lonke lingamasela nje lonke lindalo nokuthi ubulo ukukhuluma nje uzama ukuncindezela umafa magalela sibani ayikho into ekhuluma yagawula sihambe 2009 ku-unit government ama-sanctions akho abevele khona but isinkwa sisithengile nge-90 cents sisithengile nge-90 cents gawule nawe wajabula but okwamanje kuphi konke lokhu vele ungayithinti i-Ukraine ungayithinti i-Ukraine gawule ungaqali yimi okhulumayo wansuku zonke udalo uThulani Dlovu enkayi ikosikhobokhobo gawule ukhulile yekamanga
amathuni umthwakazi amathuni okustudio 7 litshona njani bantu benkosazi akutshona dina mina into engayixwayisa igovernment yabomnangagwa labanye bakhe ikuthi lo mnyama lo abawesabayo uyabalandela uzabafikela kuphela uzobafikela ungakwenza okubi phumelele ngelanga usakwenza kodwa lizofika elokugcina kuwe uzoziphendula zonke lezi zinto azenzayo liyeza noma bengavika kanjani bavike kanjani bathathe lokhana bahlanganise lalokhana bezama ukuzivikela kodwa lokugcina liyeza kuzanupf liyeza liyawe lizobatshonela emini babekwazi khona lokhu bengayenza noma yini bethi bacatshile njalo bavikelekile kodwa okusalayo liyeze lomnyama and mase lifikile ngeke uzulivimbe noma ungaba le mali engakanani angeke umthenge uNkulunkulu ukuthi engakususi kulo mhlaba so okusalayo liyeza lakubo noma bengathenga amapholisa bethenga amasotsha bayenzeni kodwa lona liyeza ngiyakutshela one day bazabe sebezibuza ukuthi hawu yithi laba esesingena ejele manje ngendaba lezi esasizenza sokwenzakaleni umthetho usuba usubaphunyukile uza kuphunyuka kuphela kwelinye ilanga umbuso nalowo bazabe sebewukhomba ngomunye ukuthi nakuya na
sanibonani kustudio 7 yazi bende sicelo lapha sokuthi hlala sikhuluma ngokuthi amashona abandlulula abantu bakithi esindebeleni bengakuzicela ustudio 7 ikuye ku-ZBC ikibabuza ukuthi okwenza bekhulumisa ishona wayawaya bengakhulumisa indebele kuyini ngicabanga ukuthi mhlawumbe ulwembo olusemehleni bakithi lungenguleka mbijana ngoba uRadio Zimbabwe bantu ilobandla kungabhalwa imeseji ngesindebele bayichasisa ngesishona kodwa esishona kabayichasisa ayikeli badinge impela ntunga likeli babuza impuzo ukuthi kuhamba njani khonapho siyakhala kakhulu ngoba thina sisazi sishona kodwa ama-license siyathelile kutshona kukhulunya into yethu bekuthede bekisa ngabantu bezimbabwe sonke yinto engafunwa ngumthwakazi njengo umthwakazi ethu sesithi siphume sihlukane lalabana abantu tholukuthi abanye abazi uRadio Zimbabwe iyabandlulula bantu like libuze bona omonika mthwango walapha shapshap
namqondisi wena into engiyolitshela so ukuthethi yena kupresident kanjeni yena liyavotela ilizwe ukuthi ngifuna ukansila lo president ozalimela ku-parliament yelizwe leZimbabwe liyezwakala nje into eliyikhuluma ushiwa ikungazwakali ke lokhu umqondisi umgqugquzele nangene la ku-president kathi uyabe ngu-president imhlobani uyabizwa ukuthi president ingani inhlamba engekho engasuye president hayi into yeni le lani liphazamisa abanye abantu mani thula nini ukukhuluma into lengacaciwe le likakucaci lokhu sithuleleni yenza ndithule wena owedwa ocabanga khonokho ngoba ufuna ukucabangela abantu bonke be-RP ayisikho vela okucabanga abanyekela bevotela upresident welizwe abafuna ukumkhetha ozasitshintshela izinto lokho kwakho lokhu ukuthi uthi wena ye upresident umqondisi ekhethweni lo mapresident kanjeni ye ufuna empinda wengahlangana laba neutral kikho konke lazimela kachana lelabukela likhona le laba zifuna ukuphazamisa abanye abantu asilo eso sinto lesi
alo salibonani balaleli bestudio 7 previous ukhulumayo asuka kwelelupani ngidakuba eRupani ngibingelela umama wami uMarubhadla ngibingelele ubaba wami uLunga Fibion ngibingelele njalo abanabami ngibingelele uPhefethi ngibingelele uMlabheli ngibingelele uSipho ngibingelele uFaith ngibingelele uPerseverance ngibingelele uFana ngithile kubanjani bazali bami labanabami lonke hhayi mina ngiyaphila abanabami kwelasebotswana labazali bami konke lezihlobo zami ejanjanja ngibingelele ubaba mdala wami uSankanyiso
linjani Studio 7 ngiyalibingelela lonke abasakazi bethu abahla bathandekayo ngiyalibingelela libingelela ngosifane ngkwele Botswana hayi thina siyaphila sibili kakhulu sibonga imisebenzi yonke lisenzela yona lokuhambisa amazwi ethu siye kwabanye abantu dibazwe esikufunayo isimanga engilaso lapha mbuso waseZimbabwe weZanu PF abantu beZanu bamangalisa ubuso wangkhonto bahleli bekhuluma amanga nje bengelaqiniso ebantwini beyinkohlisa ababona ukuthi lizwe lakithi lifile abazweli bantu abalazwelo kathesi nxa sokunje abantu bayahlupheka elizweni lakithi akula mali akula msebenzi okuqedakali abantu bona beZanu.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usekhulule bonke ababotshelwa ukutholakala belensango. UBiden uthi kule nkulungwane zabantu ezabotshelwa insango esezisehluleka ukuthola umsebenzi ngenxa yamacala la. Ngalokho uBiden uthi usewesule amacala wonke awokutholakala lensango. UBiden uthe akulunganga ukuqathanisa insango lezinye izidakamizwa ezifana labo heroin ezilobukhali njalo zisona impilo kaZulu. Wengezelele esithi iningi lababotshelwa leli cala ngabensundu. Ubuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Khanda. Yeah, into eyenziwe ngumongameli welizwe uJoe Biden eyokukhipha insanga from the dangerous drugs list ebophisayo yinto e-welcome, ngoba sibona ukuthi insanga abantu abazivezileyo abanjengamadokotela lama-scientist bathi iyancedisa ukuthi ma abantu abale cancer bengabi le too much pain, abantu abale schizophrenia labo babe very sane, lounye ogama disease amanengi abakubonayo ukuthi kuyancedisa. Sibona futhi insanga zinceda abantwana abathwa bale autism, ngoba bathi bona bangayigaya insanga ibe ngamafutha bakwanisa ukuyipheka benike labantwana bona labo, and then they become very steady and very cognitive. So into yona le sithi hayi siyayibonga kumongameli welizwe. Enye into futhi esingambonga umongeli umongameli welizwe ikuthi abantu ababebotshelwa insanga bebekwanisa ukuhlala ejele okwesikhathi eside, and then bengakwanisa ukuthola imisebenzi ngoba icala lona lelo lase lihlala likumafayela employment. So khonokho ukuthi umongameli welizwe ukhiphe insanga or esithi ngesilungu imarijuana or ngesintu imbanje, hayi kuqakathekile and siyakubonga.
Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi lakho kuzagcina kusiba njalo yini eZimbabwe?
Yeah, insanga elizini lethu leZimbabwe ngibona abantu abavela eBinga bevunyezwa ukuzisebenzisa ngoba it's their tradition, but sengibona ngathiwa ama regulations esekhitshwa ezindaweni eziningi all over the world. Ngibona lati eZimbabwe sebeyisebenzisa insanga in the scientific research esiphumelele lapha in America, ngoba siyakwazi ukuthi sasilabantu ababehlala engutsheni engomahuru lama cancer patients lani lani. So labo bangancedakala ngensanga in different forms ukuthi ibancedise ma besiba le pain lobuhlungu ama surgery lani le recovery. Labanye abalama diseases wona lawa engiwakhulumele ukuqala anjenge schizophrenia le autism eZimbabwe. So mbona lami insanga khonapho isibenefita umuntu wonke, and then uhulumende wakithi hopefully laye uzakhipha amacala awemba nje wona lawo o insanga. Ngiyabonga.
Ayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Tim Muringayi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seOhio singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje besikhangele izinye zenhloko zendaba. Umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu ikholo lwesipostoli kudala inkulumo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, libe leviki weekend enhle elejukela.